ama-effect e-climate change ayabonakala kakhulu emazweni lawo ase-South Africa. So thina njengenhlanganiso ye-Southwestern Region Gender Network esizama ukuthi sikwenze ukusebenza nama-local authority, sisebenza nabakhokheli ukubuyisa i-resilience yama-community i-effect of climate change. Njalo siyananzelela khonapho msakazi ukuthi abantwana baba-affected or ba-vulnerable kakhulu ngoba nxa kushota ukudla vele indaba ye-malnutrition leyo izaba khona.
Kuyini elikwenzayo lani khonapho nxa likhuluma lapho abakahulumende lama-local authorities?
Thina njengama-non-governmental organization, umlando wethu is to complement ama-government efforts. So siyananzelela ukuthi i-government kukhona engabi kwenza lathi isiresosize siwatholayo amalutshwane then complement and support. Siyabona ukuthi kukhona inhlelo ezifana labobhimi but nxa sesiye endabeni ye-malnutrition I think sekudinga ukusebenzisana ndawonye khangela ama-United Nations, ama-agency amaningi o-UNICEF nabo bani kubanjiswane ngoba indaba le yindaba enkulu enga-affect-a ngoba ingaqala kuyindaba ye-malnutrition but xa bengasaya esikolo sokubuya ezinye izinto eziba-affect-ayo njalo esifana nokuthi sibona ama-rights of ama-abuse of children, rights of teenage pregnancy, izinto eziningi-ningi. So ludaba lokumele siluthathe ngokuqakatheka njengesinje kube lama-resources from the finance fiscal ngale azasaporta inhlelo lezi zokuthi abantwana bathole ukudla babesaporte endaweni enkulu ngoba they are very vulnerable ikakhulu sikhangela indawo yeZimbabwe.
Umongameli Mnangagwa, siyabona ukuthi akakahleli isimo sendlala esikhona njengesimo esiphuthumayo esidinga ukuthi iZimbabwe iphathiswe ngokudla ngamanye amazwe okuyinto esolwa ngabantu abanengi. Ungathini wena ngalokho?
Siyakunanzelela sibili kodwa ngokunanzelela kwami ngibona ngani babhizi kuma-district lapha nakuma-provincial level kwenza i-assessment. Ngibona ngani ukudeclare kwathi national disaster kufukwa yikuthi is evidence-based kambe kuma-communities siyabona i-impact yakhona yendlala bena-ke sedeclare. So kodwa ngibona ngani ngivumela labaningi ukuthi kungani kudinga ukuthi ingane kuyaphangiswa iprocess yakhona so that ezinye inhlanganiso zingenele zincedisane nohulumende wethu lama-local authority